Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhla ka 11 kunhlangula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
oso ngendaba ye crisis udubuliselizweni ikakhulu indaba zomkhonomi lapho thina njengabatsha esiphumekela ama resolution ukuthi kuzafanele ukuthi ke sihlangane lezampfm street nemgwaqweni sitshengisela
abasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi bazangena esitaladeni betshengisela phezu kokutshabalala komnotho okuqhubekayo.
Idolobho lakobulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi idamu u-aphancema li-decommissioniwe with effect from i-Saturday u-8 June 2019 ku-dam level engu 4.04%.
Ikhansili yakobulawayo ithi isimile ukudonsa amanzi edamu le-aphancema ngoba selilamanzi amalutshwana kakhulu. Umthethwandaba waphezulu kwele Botswana namhla unqume ukuba akuseyilo icala ukuthandana lo muntu olobulili obufana lobakho kumbe izitabane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi bazangena esitaladeni betshengisela phezu kokutshabalala komnotho okuqhubekayo. Khona abathi kubangelwa yikwehluleka kukarhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe esigodlweni sebandla le-MDC eMorgan Tswangira House eHarare ngemva komhlangano wohlangothi lwabatsha olwe-Youth National Council. Umkhokheli wohlangothi lwabatsha uTerera Isithole uthe intsha izinikele ukumelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokutshengisela ezitaladeni uhlelo olulakho ukuqalisa kuyona le nyanga.
We will not accept this rubbish. Indeed, this is rubbish. We said this to Robert Mugabe, and today we say it again to the man by the name Emmerson Mnangagwa. Yes.
Asisoze samukele leyo ngcekeza. Ingcekeza le sakutshela uRobert Mugabe, njalo namhlanje silapha sikutshela u-Emmerson Mnangagwa. Ngemva kokuba sihlangane njenge-National Council namhlanje, sazisa uhulumende lo ukuthi amalanga akhe seyanele. Sizakuba sitshengisela ngokungasutshiseki kwethu ngendlela uMnangagwa asengezelele ubuyanga ebantwini beZimbabwe. Unobhala ohlangothi lwabatsha kubandlaleli umnumzana uStalo Siziba uthi lokhu ngokunye kwaba kuqoqe njengenkokheli entsha esanda kukhethwa abazakwenza ukuletha inguquko elizweni.
Press conference le ibingeyokukhuluma le media intatheli izindaba nge-National Council esihlangane namuhla njengama-youth eZimbabwe yonke siqedisa umsebenzi we-Congress ethi sayenza ngo-May. Lapho-ke sikhulume koso ngendaba ye crisis udubuliselizweni ikakhulu indaba zomkhonomi lapho thina njengabatsha esiphumekela ama resolution ukuthi kuzafanele ukuthi ke sihlangane lezampfm street nemgwaqweni sitshengisela.
Umthetho owethulwe nguhulumende ngemva kodlakela oluqhamuke ekutshengiseleni lukukazibandlela ukuvimba ukutshengisela ubikwa uzakwenza kube nzima ukuthi intsha le ifeze lokhu. Kodwa umfokasiziba uthi lokhu bazamelana lakho emthethwandaba kanye lakudayela eParliamente ngoba kululingelo lomuntu wonke phansi kwesisekelo sombuso welizwe.
Sizayichallenger emadala eParliamente, emadala eParliamente lasemadala elizwe emakhodi.
Kunjalo nje amalunga ohlangothi lwabasakhulayo be-MDC ethule amazwi enduduzo emulini kamuyi unkosikazi Mbayitswangira Ijaba obhubhe izolo esibhedlela se-West End eHarare. Intsha le ithi idanise kakhulu ngokulahlekelwa ngomunye wabo obekhuthele ekusebenzeleni ibandla lelizwe lonke. Unkosazana Musa Dube ongomunye wabatsha uthe balahlekele ngosifazana okade isibonelo esihle kwabatsha.
Ayi, thina njengamayouth we-MDC sikhathazekile ngokubhubha kukaVimba Tsvangirai, ngomuntu owayesebenza lama-youths kuhle. Wayethanda sibili ukuhamba phambili ngomsebenzi wabatsha. Ayi, sibili sibuhlungu, sikhathazekile sibili ngokubhubha kwakhe.
Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa laye namhlanje wethekele umuzi womdeni kamuyi lapho aduduzane lezinye iziphathamandla zebandla le-MDC kanye labemuli yonke izihlobo labangane. UChamisa uthe kulusizi ukuthi ibandla le-MDC lilahlekelwe njalo ngomunye wakumdeni kaTsvangirai izinyembezi zokukhala umuyi owasungula leli bandla uMorgan Tsvangirai zingakawomi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithi isimile ukudonsa amanzi edamu le-Aphancema ngoba selilamanzi amalutshana kakhulu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo yethule umbiko othi sebemise umsebenzi wokudonsa amanzi kudamu le-Aphancema kulandela ukwehla kwesilinganiso samanzi ngenxa yokungananga kuhle kwezulu nyakenye. Isikhulumi sekhansile edolobho lakoBulawayo unkosazana Bonyiwe Ngwenya uchasisa kabanzi ngaleli nyathelo.
Idolobho lakoBulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi idamu u-Aphancema li decommissioniwe with effect from Saturday 8 June 2019 ku dam level engu 4.04%. Idolobho lakoBulawayo lisele lamanzi amadamu angu 5 out of 6 lawa esasiwasebenzise. Sisele lelowancema, uMzingwane, Insiza, Mchabezi, le Inyankuni. Okwanamhlanje kuyi Tuesday 11 June 2019 i-capacity yamadamu ethu wonke yi-50.70%.
Unkosazana Ngwenya uthi ukwabelwa kwamanzi evalwa ngezinye zezikhathi kuzaqhubekela phambili ngendlela ekhona manje.
I-City Council yakoBulawayo ithanda ukwazisa izakhamuzi ukuthi i-program yethu ye-water shedding esikiyo e-48 hours ihlezi injalo. Izakhamuzi ziyakhuthaza njalo ukuthi ziqhubeke zisebenzisa amanzi ngendlela enhle. Isizathu sokudecommissiona ukuthi i-dam lethu Aphancema bese liku 4.04%, okusho ukuthi idolobho kalisenelisi ukuthi likhe amanzi from i-dam lakhona ngenxa yokuthi amanzi abesemancane kakhulu. E-Epping Forest i-project yethu lokhu iqhubeka isiya phambili, sikhangelele ukuthi lapho yaphela khona sizathola an extra 10 megaliters of water towards amanzi anathwa ngoBulawayo. Okwakhathesi siyabhompa amanzi from amabohola aseNyamendlo.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Soneni Nyoni ukhala ngokuthi lokhu beqhubekela phambili bebhekane lodubo lwamanzi.
Nasihlala emakhandeni, amanzi ayahamba njengoba ngikhuluma nje, ahambe izolo ekuseni ngabo 8 aze buya kusasa ngolwesithathu ngabo 8 futhi. So ayi, indaba yamanzi le iyahlupha kakhulu, asazi ukuthi usizo lwakhona sizaze siluthole nini. Njalo ngizwa ngathi uthiwa uncima angazi ukuthi baza kuhambisa njani okwindaba kwakhona, kodwa hayi, silodubo olwamanzi sibili, lezibhorani akulazibhorani. lapho engikhona vela kula sibhorani sibhorani safa lokuthi bazosilungisisa ababuyi kuzosilungisisa so ayisisebunzimeni ngamanzi
ukwabelwa kwezakhamizi amanzi bevalelwa okwamahola angamachumi amabili lane edolobheni lakobulawayo kuqhubekela phambili kulamadamu amahlanu asebenzayo okwamanje abalisa elelowancema umzingwane insiza imchabezi leinyankuni yiwo aseselamanzi anathwa ngobulawayo njalo okwalamuhla ebekusilinganiso esiphezulu kwamachumi amahlanu ekhulwini ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abacuphi bakahulumende ama-CIO bathi sebethwa uxolo abacuphi bakahulumende ama-CIO babikwa sebethwalise iziphathamandla zenhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation nzima osokubangele ukuthi umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Mthulisi Hanana abaleke elizweni ayephephela kwelinye ilizwe elingomakhelwane. Uhanana wethula amazwi asola uhulumende kumbuthano ukukhumbula umoyi umnumzana Dumiso Dabengwa enkundleni ye-White City ekupheleni kwenyanga edluleyo. Uhanana uthi kusukela mhla lokho yena lezinye iziphathamandla zalinhlanganiso sebedlala umacathelana lama-CIO asetshona ebalandela ngezimota ezingelamanombolo ama-number plates. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lohanana ngalolu daba.
Ngeze ke ngikhonfeme ukuthi ngamapholisa, amapholisa ngokwazi ukuthi iZimbabwe Republic Police, ngoba indlela engidingwa ngayo ayihambelani le ndlela amapholisa adinga ngayo umuntu. Ngathi siqala ngesonto umvulo lwesibili olwesithathu bekulesi mota ebezihamba zisilandela lapho ngiyakhona then njini kwesikhathi thole zibhake phandle nxa ngifika ngensondela kizobangena emoto bakhona abahambi. So ngokunakana kwethu sacabanga ukuthi ngabantu be-intelligence saqala uku-engage nje abanye abantu esibaziyo abakade bengasincedisi esikuthola ngabantu be-intelligence engakwaziyo ukuthi military intelligence kumbe i-CIO yona ngokwayo. Namuhla ehofisini ye-foundation ekuseni bekule moto ezimbili ezimhlophe ama-Hilux ama-twin cab angela ma-number plate abebhayile phandle kwegate. So namuhla ngikhuluma so abantu be-foundation abasebenzanga ukuthi nxa befika ehofisini bathole kule moto ezinjalo bahle baphendulwa
lihambile yini emapholiseni ukuthi liyobika ukuthi libona ungani liyalandelwa
emapholiseni bonke asikayenzi i-report ngezizathu ezithize. Okwakuqala nxa ukuthi siyesabela impilo zethu nxa sesizatshela amapholisa ukuthi liyalandelwa bayapaka ezindlini sokumele sichaze ukuthi sihlala ngapi ngoba sesisonke sesisukile ngkhaya kukhona umuntu ohlala ngini sesihlala kwezinyeizini. So amapholisa ukuze asivikele kumele siqale sikhulume ukuthi sihlala ngapi. Okungaka ukuthi abantu abancane bangakahulumeni angikholi ukuthi amapholisa ayingenelisa ukusivikela. Noma kunjalo izolo programs officer wethu kwakhuma lo minister of state ukuthi sincuze I was advised ukuthi senze i-police report but we feel it's a formality nje asiphonge ukwenza ukuthi kuthiwe sikwenzile kangibone ukuthi ungasiphathisa njani kungasenani kusasa sizayenza abasele ekhaya bazayenza i-police report ukuthi siyalandela but asibone kuyinto engasiphathisa.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngumkhokheli wenhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Yebo. Saka somuhle. Mina ngingumike hobe weStudio 7. Ngithanda ukunxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo siphatha udaba lokusilela kwemisebenzi elizweni. Sigxile kakhulu ekuthini lolu dubo luphatha njani abasakhulayo. Balakho na ungena kubhizimusi lokulima benelise ukuziphilisa kulokumelela ukuqhatshwa ngabanye abantu. Sikhangile ukuba labakugatsha lukahulumende lwezokulima kuhlelo besichathakela abakwenzayo ukucebisa abatsha ngokuzisungulela umsebenzi kwezokulima. Abafisa ukungena kuhlelo thumezani umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana ebelendini efacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Hayi, zulukantaba, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye-bye!
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwelebhilitane aweScotland Yard asebophe u-Altaf Hussein, umkhokheli webandla eliphikisayo kwelePakistan. UHussein, oleminyaka engamashumi ayisithupha lasithupha yokuzalwa, wabaleka elizweni lakhe ngomnyaka ka-1992 ekuhlaselweni kwesigodlo sebandla lakhe, kodwa ubikwa etshotshozela abasekeli bebandla lakhe ukuqhuba udlakela kwelePakistan. Inkampani yezemichina lolwazi lwa kulezi nsuku eMicrosoft ithi ngokusungula izitichi ezimbili ezwekazi leAfrica kuveza ukuba sebecabange ukuqhelisa umsebenzi walinkampani kulelo zwekazi. IMicrosoft isungule isitichi phansi kohlelo lweAfrica Development Centers edolobheni leLagos kweleNigeria, lase Nairobi kwele Kenya ngokwenkwezi lonyaka. Osomabhizimusi labantu makhaza bathi ukucitshwa kwamandla kagesi mahlayana elizweni kuphazamisa imisebenzi yabo, njalo sokubangele ukuthi belahlekelwe impahla enengi. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yabulawayo Progressive Residents Association iqhube umhlangano namhla lenkampani yeZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company icubungula lolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Melusi Moyo, ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla salinhlanganiso, usichasisela okuqhubeke kulo mhlangano.
Ungitshayela nje besibize umhlangano omkhulu silawo amastego abantu bezesa khona lapha abaye babakhangele ngalokhu. Izakhamizi bezikhonona labo samabhizimusi bekhonona ngakho lokhu ukuthi kakula insurance ebakhona. Basebethembisa ukuthi bazazama ukuthi banike abantu i-timetable ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi ahamba nini. But okusuka kube luhlupho ukuthi i-timetable yangakhona iyazazi bengayilandeli bona apho ngokuhamba ngelanga elicabangela ukuthi angaba khona. Zingathi besibize nje ama-stakeholders wonke, iVESA ibikhona, labekhansili bekhona, sizokhuluma ngenhlupho zonezi ezikhona besikuthi bazochazisela izakhamizi ukuthi i-load shedding yabo imi njani, njalo bakwenza kanjani ukuthi ngaze amagesi ahambe abantu bayaqhubekela phambili lokhu behlawula.
Uthi abantu bathwele amagabha avuzayo ngokucitshwa kwamagesi mahlayana.
Ngoba kwesinye isikhathi athi nxa ecitshile, nxa esebuya abuye, umlilo usumnengi, sokucina kusitsha impahla ezisebenzisa amagesi. Njalo lingananzelela osomabhizinisi abaningi bathengisa into ezonakala masinyane, mhlawumbe ayahamba okwesikhathi eside becina belahlekelwa yinzuzo ngoba into ezinjengezithebo lokunye nje ufuna ukuhlala kusefrijini nxa esephenduka kuyabe sokonakele. So yindaba ehlazimulisa umzimba sile eka buhlungu kakhulu kubosomabhizinisi ngoba bayalahlekelwa kakhulu izinto zabo ababezifake kumafrija.
Amazwi akhe agcizelelwe yingcwethi ecubungula ezombusazwe, umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo oseGwanda.
Bona original abantu babethe bacitsha 10 hours a day but oso kwesizakala kathesi normally nxa becitshe eGwanda bacitsha ngo-6 ekuseni until 10 p.m. I think about 3-4 days a week. So into yangona is just too much vele akwenzela kusebenze. Ngakhala special thing eGwanda sisebenza nge-mining. So ngabe cithile amagesi everything ye-mining yabi kusebenzile, akurati esingayenza kungena amagesi. Ngoba sila capacity engangeyama-mine amakhulu yokuthenga ama-generator amakhulu ukuthi ngaze sicitshe amagesi silibarelokhu iberana. Lazathola ukuthi ama-line ama-mine amakhulu bawa-isolate thina ama-small scale miners then basisala singasasebenzi. yonke into yabe down, ama stamp mill, everything will be down.
Umnumzana Fuzwayo uthi iningi alenelisi ukusebenzisa okunye okunjenge solar energy kumbe ama generator.
Ama generator bengazivela okakuncithi because the fuel ama generator kayikho. Like kwanda we can go 2 weeks singela fuel amakhulu amagarage ongu-4. So ongakwazi ukuthi angabe le fuel. So ngazube le generator it doesn't have like sina ma farmers sometimes ngasithelela siyaqeda days singatheleli ngoba singela fuel ama generator. Zwani fuel ibuyile ngathi lathenga nge jerrycan ukuthi uyethela ipump yokuthelela. Abafuni ukuthelela. So the situation yangkhona is very complicated. Asebengani baya survivor. Abantu sebeze bezifakela amasola ezindlini because of electricity akusasebenzi lo. So kwele abantu asekwenza nje ukho ukuthi ngamasola light okuncane okokuthi alight maybe 1 room, 2 rooms akhonele ukucharge phone. So masola lana amakhulu othi ngathi ungakwazi ukuthela ukuthi maybe light ama-fridge lama-TV lawo ka-avoid-a afford-ate. Ngoba nxa usufuna isola engayo yi-about 10,000-15,000 rand. Ukuthi ulayithi yonke ulayithi ama-TV, ulayithi ama-fridge.
Umnumzana Melusi Moyo, uvumelana lo mnumzana Fuzwayo.
Ye, bakhona abanye abasebenzisa ama generator njengendlela yokuthi mhlawumbe nxa sihambe isikhathi eside, but konke lokho kuyabe kusiba yi-cost ngoba kuzamele uthenge amafutha e-generator ukuthi nxa amagetsi engasekho abe khona. Ubuye ubhadale amagetsi ngoba abantu bamagetsi kabayekeli ukucharge ngenxa yokuthi bayenze i-load shedding. Babe lokhu bekucharge. So osomabhizinisi bagcina behlawula engingathi ngokuphindiweyo nxa sebethe badinga into ezinjengama-generator lokunye ukuthi bakusebenzise ukuthi bakhavise umonakalo wabo ubehlele ngendaba yokuhamba kwamagetsi.
Inkampani yamagetsi yethule umbiko namuhla ixolisa izigaba ze-Eastern, Southern, Western regions lapho okucitshwe khona amagetsi namuhla. Isithi lokhu bekuliphutha nje njalo omanjinela babo basalungisa lolu hlupho. Indawo lezi zigoqela iMaswingo, iBikita, iGreat Zimbabwe, iChirumanzu, iZwishavani, iGwanda, iBubi, iBaitbridge leChisumbanje. Umphathintambo obona ngezamandla amagetsi umnumzana Fortune Chasi ubikwa isithi kulenhlelo eziningi ezilandelwa nguhulumende ukulungisa udaba lokucitshwa kwamagetsi mahlayana. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Umthethwandaba waphezulu kwele Botswana namuhla unqume ukuthi akuseyilo cala ukuthi abantu abalobulili bunye bathandane. Ele Botswana liba lilizwe lesithathu ezwekazi le-Afrika eselikubeke sobala emthethweni ukuthi lihlonipha amalungelo ezitabane. Intatheli zindaba e-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abathandana ngobulili obufanayo kwele Botswana babuye ngobunengi emthethwandaba waphezulu owe-High Court eHebron ukuzokuzwa umahluli uMichael Liburu esethula isinqumo sokuthi akuseyilocala ukuthi abantu abakhethe ukuthandana ngobulili obufanayo, owesilisa ethandana lowesilisa, lowesifazana ekhetha ukuthandana lowesifazana. Kuqala bekulicala kwele Botswana ukuthi abantu bakhethe ukuthandana ngobulili obufananayo loba ukungena emacansini belakho ukubotsha bevalelwe ejele okweminyaka efika isikhombisa. Umahluli Liburu esethula isinqumo sakhe uthe isikhathi sesifikile ukuthi kunanzwe amalungelo abantu bonke kungakhathalekile ukuthi balihlekana. Uthi uhulumende angeke aqhubeke esiba lipholisa emakamelweni abantu abadala. Udaba lolu lwaphanyekwa isifundi sekolitshini ye-University of Botswana umnumzana Litsweletsi Mochitiemang owathi abathandana ngobubili obufananayo kumele bavunyelwe kungela mthetho ebanqabelayo. Igqwetha elimela uMotsitiemang kanye labanye bakhe umnumzana Tshiamo Ranyantau wamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba.
Akusoze kube lobandlululo phezu kodaba lokuthi umuntu ulala lobani kusukela lamhla kusiya phambili. Isinqumo esilengqumela phambili engithemba ukuthi sizajatshulelwa umhlaba wonke jikelele.
Kukanti isikhulumisa abathandana ngobubilili obufananayo umnumzana Kane Youngman uthi bona kade bengaceli okuningi umthethwandaba kodwa ukuthi labo baphathwe njengabo bonke abantu.
Lokhu kusibeka endaweni efanayo labo bonke abanye abantu. Besingacele okuningi okumangalisayo, besicela nje ukuthi lathi siphathwe ngokulinganayo njengabanye abaTswana kuphela.
Owe Zimbabwe okade semthethwandaba ukuzalalela lolu daba umnumzana Vumani Madlela uthi lolu daba olusegudwini luthindaba iZimbabwe abaseBotswana abathandana ngobulili obufanayo.
Bakhona abakithi uthola ukuthi ngama-homosexuals kade besesaba ukuthi babonakale emgceke ngenxa yokuthi bangabotshwa, kodwa kathesi balakho ukukhululeka noma nje besazi ukuthi ekhaya eZimbabwe kakuvunyelwa.
Ele Botswana ngokunanza amalungelo alabo abathandana wobulili lilandela ukunyathela elathathwa ngamazwe abalisa elangola kanye leSeychelles. Ele South Africa kade lananza amalungelo abantu, kukanti leZimbabwe alifuni kuzwa phezu kodaba kwalolu kulandela ukuthi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe abathuke sithi bayedlulola izinja kanye lengulube. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Uzulu endaweni esitshiyeneyo zelizwe ikakhulu emaphandleni uthi usehlaselwe indlala ngamandla, njalo okwenza umumo ube mubi kakhulu ikuthi ukudla sokudula kakhulu ezitolo. Ilizwe libhekane lokutshabalala komnotho osokulesikhathi kusehlula uhulumende ukuthi akuphathe njani. Inhlanganiso ezibona ngokwabela abalambayo ukudla zithi bangena kuzigidi ezinhlanu abantu abadinga ukudla eZimbabwe lonyaka. Uhulumende yena wazise namuhla ukuthi ugatsha lweGrain Marketing Board soluzathenga umumbu kubalimi nge-242 RTGS dollars ithani ngalinye. Sibuze owake waba ngumeli wenkayi South edalele parlamente umnumzana Abednego Bebe ukuthi ubona intengo entsha le ihuga abalimi yini ukuthi bathengisele iGMP umumbu wabo.
Ungakhangela kule ndlala enkulu kakhulu elizweni, kule ndlala enkulu kakhulu elizweni kutsho ukuthi-ke labo abalimileyo abalomumbu abalitshwani zibona bengawuhambisi-ke e-GMP ngesizathu esinye. Impilo esiphila kuyo sikhangele sonke nxa siyikhangelisa siyiqathanisa lokuphila kwabanye abantu kwamanye amazwe, siyikhangele nge-US dollar. Njalo i-US dollar ngesiZimbabwe esiyiso sona, i-US dollar yiyo i-official currency esiyisebenzisayo kathesi. I-RTGS i-surrogate currency. So ukuthi ukuthi njengoba kuvele kule shortage le, bekungakuhle ukuthi uhulumende nga ufake-ke intengo yemumbu uthatha ngokuthengwa kumaphi kuma-farmers, eyiza ngabe uyifake nge-official exchange rate versus ukuthi na engabe emphotha umumbu yena uhulumende uzawungenisa ngemalini. Ngaleso sizathu-ke bekuzaba nokuthiwa-ke balance of forces. Khathesi-ke aseke okudalwe nguhulumende kuyatshengisa ukuthi kabazange bafake ubuchopho obupheleleyo, ngoba kuzadala ukuthi abanye abahlakaniphileyo abalimileyo bazayekeli ukuhambisa umumbu wabe-GMP kodwa bawuhambise kulabo abazabanika imali eyiza nge-US dollar or nge-exchange rate eyihluka ye-US dollar beyiqathanisa-ke umumbu nxa singabe siyimpota sikuletha eZimbabwe ithani iyimalini. So yingozi engiyibona-ke ikhangelwe nguhulumende leyo abangazange bakucabangisise kuhle lapho ngokuhlala bathi 240 kodwa i-240 RTGS ngempilo nangokukhwela kwezinto nangento yonke nje ukuphila kwabantu kayimusi ngaphi umlimi ukuthi athengise ithani lonke nge-240.
Enkayi khona umi njani umumo wendlala?
Umumo kawumanga kuhle ngoba indlala ibhasile, abantu bathele ngamabele balutshwani abavunileyo. Ngoba lezulu langikhona belisina nje gqagqa lapha nalapha, ababe lenhlanhla lathi gqa lafika badobhadophile kodwa balutshwani kakhulu kangabalwa. Iningi lonke kuthile kuthele emasimini abakwazi ukuthi bakhangele ngayo.
Umnumzana Abednego Bebe wake waba ngumeli wenkayi South edalele parlamente. Kwaneleke mthwakazi omuhle likhumbulelwe uyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilo Mike Wobe. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lila.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.